sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo lamhla ngesonto omhla ka 20 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje kube lokuxokozela kukhetho lwama-primaries kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, njalo kwezinye izigaba ezifana leHarare kukhetho lolulumisiwe.
I-43 iyakhala ithi wona bona ama-MP wafuta anjani akhondese kuvoti. Saka yindaba ekhona kuphela, kunyanye indaba i-43. Tina be-33 sihlale siphansi, akula nto eyenzakalayo.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati usegcizelele ukuthi ibandla leZANU-PF liza kwamukela impumela yokhetho lingaze linqotshwe. Siza kuzwa isiphathelane lamasiko abatsha kanye lokho lokuwona lo umsakazo wenu weStudio 7. Kube lokuxokozela kukhetho lwama-primaries kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kwezinye izigaba zelizwe, lanxa kwezinye luqhutshwe kuhle. Kobulawayo, umeya waleli dolobho uCouncillor Martin Moyo unqotshiwe ngumnumzana Tinashe Kambarami ukuthi amele uWard 3 ngamavoti ayi-170 aka-25. Amanye amakhansila anqotshiweyo nguGladys Masuku loNefat Sibanda. Kube lokuxokozela ePutiriro 1 Community Center eHarare, lapho bekuqhutshelwa khona ukhetho lwama-primaries afanayo. Abasekeli baleli bandla kuWard 43 bathi ukhetho lolu alusoze luqhubeke ngoba kufakwe abantu abangabafuniyo, ngakho lumisiwe. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcwele.
Ngabasakhulayo labo abaka Ward 43 ebandleni le-MDCT ngesikhathi bevimbe isango lokungena phakathi eButiriro 1 Community Hall, besithi ngoba bafuna kwenziwe ukhetho lokudinga ozamela isigaba hatshe lwamakhansela kuphela, njengalokho obekubikwe yiziphathamandla zaleli bandla ebeziqhuba lolu khetho. Lezi ziphathamandla ezingathandanga ukukhulumisana lentatheli zindaba bezizihlalele phakathi ngesikhathi kulalokhu kuxokozela phandle lapho obekusenzelwa khona lolu khetho eButiriro. Omunye wabakhulumisane lalumsakazo ngesikhathi kusalindelwe ukuxazulula lolu daba ngunkosikazi Kate Mpengesi.
Lapha kukhanya kulabantu abathengiwe ukuthi benze ukuthi ama-elections, primary elections, avele angasayenziwa ngoba babe bebona ukuthi umuntu yabe bemfuna kala bantu. So babe besenzela ukuthi babangele umsindo kwenzela ukuthi vele ungavoti. Akungithokozisi ngoba abantu lapha sitshiye imisebenzi ezindlini. Sibuya lapha ukuthi sizokhetha abantu esabesifuna ukuthi basikhokhelele. Umuntu kadliwe ngepheni. Nxa umuntu efunwa ngabantu ayisocala phela lokho, aso into abangamzondela yona. So lokho kuyasidabukisa ngoba sitshiye labantwana sathiye imisebenzi. Sisithi sibuya lapha sizovota manje sokukhanya sekunje.
Okusekelwe ngunkosikazi Sikhangezile Mpofu obezophatheka kulolu khetho lwama-primaries eButiriro.
Hayi, indaba eyenzakala lapha i-43 iyakhala ithi wona bona ama-MP wafuta anjani akhondese kuvoti. Saka yindaba ekhona kuphela, kunyanye indaba i-43 thina be-33 sihlale siphansi, akula nto eyenzakalayo. Ukhetho lulapha ngolokudinga ama-council, asikafiki kuma-MP. Ukhetho lapha ngolokudinga ama-council kuphela.
Okunye okucunule abalandeli baleli bandla le-MDCT eButiriro yikuba bathi batshelwe ukuthi kwenziwa ukhetho lwamakhansila kuphela, hatshe lwamalunga edale lephalamende. Intatheli zindaba bezingafunakali kulo mhlangano kuthiwa ngabathengisi bezanu-PF. Abanye bazame ukuhlasela intatheli zindaba kodwa besaba ngoba sebethuselwe nguConstable Kahia wenkambeni yamapholisa eGlenview. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa bekungakazakali ukuthi luzokwenziwa na lolu khetho lobahatshi ngoba bakade bevimbe esangweni bebesemba phansi besithi kabafuni kunikezwa abantu abavelela emahofisini amakhulu kodwa bafuna inkokheli abazikhethela yona. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uthi ibandla lezanu PF liza kwamukela impumela yokhetho lingaze linqotshwe. UMohati uveze lokhu esegungwe eGwanda South lapho kusungulwa ngokusemthethweni iviki yokunanza amasiko izolo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva kokwethula umbiko wokunanzwa kweviki yamasiko eCulture Week, uMohati uthe ibandla lezanu PF lizimisele ukuqhuba ukhetho olunokuthula njalo ukhuthaze izakhamizi ebulamba ukuthi zimanyane zisebenze ndawonye ukuze ilizwe lithuthuke. Lapho simbuza ukuthi baza kwamukela na impumela yokhetho lapho bethe banqotshwa, uMohati uthi abasoze bagengula uhulumende okhethwe nguZulu.
If you lose, you have lost. ZANU-PF is not the one that has won the power.
Odliwe udliwe, onqobile unqobile. IZANU-PF ayisiwe lamandla. Abantu beZimbabwe yibo abalamandla. Abantu bangasikhupha siyaphuma. Singenzani? Ngoba liyabe selisikhiphile. IZANU-PF ayibuswa libutho, njalo ayisilo butho, ayikho unkamba zebutho. Ku-Operation Restore Legacy asobutho elathathwa umbuso, kwaba ngumvukela wabantu lephalamende. Wonke umuntu wathi kahambe umgaba. Ngabe kwakulibutho, wayeza kutsho. Kodwa uzihlalele kuhle nemizi emzini wakhe, azange wahlukuluzwa. UMohati uthi kakwazi lokuthi kugqilibezelwa njani kukhetho, njalo uthi ikomishini ebona ngokhetho eZimbabwe Electoral Commission, iZEC, iluhlangotho oluzimele lodwa olungelani lebandla leZANU-PF. Uthi bavumelana lamabandla aphikisayo ukuthi kubunjwe likomishini.
Angazi mina ukuthi kurigwa njani njengoba ngivele ngingazi lokuthi unqotshwa njani kukhetho.
I don't know what rigging is all about.
Angazi ukuthi bakuthatha ngawuthi iZANU-PF izaqilibezela ukukhetho. Ukhetho lukhutshwa yiZEC ezimele yodwa, akula muntu weZANU-PF kuZEC. Angazi ukuthi bakuthatha ngalokho.
Esethula umbiko wakhe wezamasiko, uMohati uthi kubalulekile ukuthi uZulu akhumbule amasiko akhe, ikakhulu ngalesi sikhathi kukhangelelwe ukhetho. Uthi uZulu kumele ahlalisane kuhle lanxa kulokwehlukana kwembono ngezombusazwe.
We come from a long way and it is time.
Bakithi sivela khatshana njalo sokuyisikhathi sokuthi leli lizwe liphumelele. Singakwenza lokhu nxa sibambene kulokuzwanana. Akumelanga sixhabane, sikhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi zihambe kukhetho ngokuthula, kungabi lokuxhobozela, kube ukhetho olungela ngxabano.
UMnumzana Mohati uthi umhlaba uzimisele ukuncedisa leZimbabwe kodwa usafuna ukubona ukuthi kambe ukhetho luzaqhutshwa ngokuthula na kungela ukukhonona.
As a vice president of this country, I was a task.
Njengomsekeli kamongameli ngike ngathunywa ngumongameli ngisiya emazweni ase-Asia le-Europe ngisiyabatshela ngombutho wethu lalokho esikumelayo. Bathi okwakathesi siyenza kuhle kodwa basamelele ukubona ukuqhutshwa kokhetho ngokuthula kungelakuthandabuza nempumela. Singehluleka ukwenza lokho umhlaba uzasijikela. Unxeba indlebe ngowakho.
Kulo mkhosi lapho bekunanzwa khona isiko lababirwa bekuleziphathamandla zikahulumende ezibalisa umnumzana Abednego Ncube loKazembe Kazembe, izinduna, amalungu edale lephalamende kanye lezakhamizi zebulamba. Ngimele iStudio 7 ngisegungu ebulamba ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert Ncube. Okwamanje ke silichiyo kwesikhatshana ezandleni zikaGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Abamkhulu babelobola usenziwe manje kangelo kokobe tunamasiko.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamda sikhuluma ngokuthi abantu bangathi besuka ekhaya bethethene baye emazweni kwenzani ukuba lohlupho lokuthi bagcina besilwa abanye begcina bengazani abasahlala ndawonye into ezinjalo. sifuna ukwazi ukuthi kambe kuhamba njani kudaba lolu. Okwamanje ke ngilomnumzana Nkosi Nathi Ndlovu, lo mama ke uShila Sibanda ukhona ngale eBhilitani. Masibanda, kunjani?
Ngiyaphila, Dubele, njani lina baba?
Hayi, siyaphila kakhulu. Baba Ndlovu, kunjani?
Ngiyaphila mfowethu.
Yes, kale ngawe Masibanda. Khona ngazani kulo hlupho sibili, ubona ngani kwenziwa kwini konke lokho?
Uhlupho lona lukhona sibili kakhulu. Imina mbona ngathi into eyenza ukuthi singasalandela amakhasi ethu lokuthi kube lama-divorce amaningi imsebenzi. Umsebenzi walapha ule pressure kakhulu. Abantu thina sisuka sigijima umsebenzi sikhohlwe ukuthi masingomama lo baba. Kuyini okufanele sikulungise, sikuyenze endlini. And then imbangela lapho ukuthi uthola ukuthi mama uvuke ekuseni uye emsebenzini, ubaba la uye emsebenzini, kubuye ebusuku, so kubuya kuphela kulala kusasa, njalo nje akusela ukuthi kuyahlalwa phansi, kubheke i-TV kuphekwe kudliwe lihlangene. Vele akusela into ehlanganiswa endlini ukuthi libonisane, omunye ubuya le mali yakho, omunye la ubuya lapha ehloso ukuthi ubuya uze ubuye ehloso ukuthi ufuna ukuyenzani. And le nto yabo ihlosile ubuya lapha ukuthi ngifuna ukuthi isikhathi esingaka sengile zinto zama, akusiyikho umuntu obuya ehlosile. So khona kwana kuyenzela ukuthi ugcine selingathathisazwana endlini, omunye la esedonsela lo, omunye la esedonsela lo, ngoba sigijimisa imali. Imali ibe gejemisa kuzokugcina abantu bengasazwana, omunye ethi ngcono lami ngisihlalele ngedwa ngisebenze ngenza into zami layo, omunye ethi layo ngcono ngisebenzele ngedwa ngomsebenzi lo.
Ye, siyakuzwa Baba Ndlovu, wena ubona njani udaba lolo?
Ya lami uyazicike mvumelane lo Masibanda. Uyazi ukuthi lento ivele isivamile esikhathini samanje esiphila kulezi nsuku. Uyabona njengamanje mina ngisebenza unkosikazi usekhaya, side mpela isikhathi lokuhlala isikhathi eside singabonani. So lento ilobungozi kakhulu ngoba nginje mina ngilana uthothi ngiyahlule kuzivamba okanye yena la esekhaya ehlule kuzivamba. Ngoba angithi umuntu vele noma esemthathweni kodwa uyakhulunyizwa, mhlawumbe umuntu wesifazane uyakhulunyizwa umuntu wesilisa ombonayo lapha ahlangana la ikhona. Ngoba umuntu uphile emhlabeni, angithi angeke ngithi uma senithandane senithethe umuntu sibaya, mhlawumbe siphile kuplanethi sobabili. So ukungazibambi kusuka kube khona. Mhlawumbe ke ngithi okunye kubangwayelayile ukuthi isikhathi samanje siphila kizo thina as abantu esibashadayo basuka bengasalaka ngogogo. Angithi umuntu bethi uma esiye emendweni ngesikhathi sakudala beqala ehlalele ezalukwazi zimlayo ukuthi umendo uyabekezelelwa kanje kanje, ukuthi zonke izimo ahlangana nazo. Noma mina ngingokwaba ngingathola ukuthi ngiyaphelelwa ngamandla mhlawumbe enkonzweni yasendlini yebhethini, kodwa uyakwazi ukuthi ambekezelele. Manje abantu bamanje bayenda kuphela, angazi noma yikushota kwabogogo ngoba ukufa sokwaba ngaka ukuthi ogogo abasekho, noma ogogo bamanje baphila isilungu abasakwazi ukulaya abazukulu uma umuntu esiye emendweni. Ngokunye futhi okwenza ukuthi imishado igcine ichitheke, uyabona kuba nzima kabi. Yabo, ngoba umuntu uma ngaye esemendweni wakhe esehlangana lobunzima obunjalo obunjalo kunye engikubalileyo, akayi kugogo ukuthi ayembikele ukuthi gogo ngihlangana lesimo esinje esinje, uhlupho olunje olunje. Uya ebantwini abalingana layo ntanga bakhe abazomtshela ukuthi hayi wena indoda yenza kanje, maningi amadoda ngaphandle. Ugcina lapho kubanga futhi ukuchitheka kwemizi, uyabona.
Ye, siyakuzwa lapho ke sibise
ingozi kakhulu.
Ye. Sibisa uMadawu. Madawu, khonoku ke ukukhulunywa kubaba lapho ukuthi abanye abantu nxabe phume emendweni kabalaywa. Njalo ukuzibamba ungazani kuyakhathaza kakhulu, ngicela ujanga amafishane khona.
Ye, ngiyavumelana lapho ukuthi yebo akulaywa, kodwa abanye babe belayiwe. Mina esengikubona kakhulu esikusuka ugijimisa, sesikhohlwa ukuthi ubaba lo mama vele endlini kuba lo baba lo mama. Into esigijiswa kakhulu yimali. Sigijimisa imali esingeke saphinda sabalayo, yabo. Umuntu ekhetha ukuthi mina ngangcono ngibe njani, ngizihlalele ngedwa, ngizisebenzele. Ukhohlwa ukuthi umuntu uyakhula ubanjani. Sikhohlwa futhi amasiko ethu ukuthi vele ngamasiko ethu thina, vele umuntu wesimama ufanele nomuntu ongubaba amthobele. Lo baba la ihlonipha umuzi wakhe, into ezifana nazo nezo. Kodwa la emazweni into nje eyimkokobe eyenza ukuthi abantu beze behlukane, sigijimisa imali.
Hayi, ngiyalizwa-ke zihlobo zami. Ngithatheleli ithuba ukuthi mbonge umama uShila Sibanda, mphinde mbongeke lo baba uNkosi Nathi Ndlovu. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Oliver Lisemoyeni ngumthembo sithemba uKips Dube lilali.
Sigcina amasiko
kwethu.
Ongakusenziwe
manje. Kangela
ubaba mkhulu.
Siyabonga Kipsi. Luyalandela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Silo Mike Hove weStudio 7.
Hii kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe lamhla kuhlelo ngixoxa lonkosikazi Duduzile Nyirongo ongusakhulayo olilunga lomanyano wePOVO noma People's Own Voice eHarare okhangilungena kukhetho kulumnyaka encentisa ukuba ngukhansela weWard 7 eHarare masambeni kuye siyezwa okuningi ngomkankaso wakhe
okwamanje bengidistributa ama-flyers ami ngitshela abantu ukuthi mina ngingubani ngabona iflyer yami engilayo yabile mini manifesto yami ukuthi umsebenzi kakhansela ngokwenzani yabisithi mina nxa ngizaba ngikhansela wenu umsebenzi yami yabulo njalo nxa ngingalimelela ngalimelela ukuthi lokhu lalokhu lalokhu ukuthi kwenzakale iflyer yangikhona bengihamba ngizinika abantu ngikhuluma labo nxa bele mbuzo abayibuzayo inamba yami ye-WhatsApp ngiyabanika ukuthi nxa belamanye izikhala zabalazo bentshele ukuthi zilungisiswe so yikho kade kwenzakala kathesi kucampaign yami
um abantu bathini kuwe nxa sebetholile ithuba lokuxoxa lawo
ey abantu bayangiyamukela imibuzo yababembuza yona miningi eminye imibuzo ngekuthi kanti wena vele indawo uzimelele wedwa eminye imibuzo ithi kanti manje nxa uzangena wena kucouncil uwedwa uzayenza njani njengoba ungamelela ngenye iphathi ziyakwanisa yini ukuba effective khona ngale nxa ungasuwo memba yephathi eminye imibuzo yabe ngiyibuzwa ngeyokuthi unxa singakuvotela uvotela abani njengoprezidenti wakho sifuba kwathini upresidenti omvotelayo ngubani
what happened to my vote my secret
ayebe sendile ukuthi ha mna besemba tshela ukuthi ha wena yavotela upresidenti omfunayo uvotele lo MP omfunayo ubusungivotela mina
awungitshele-ke kwawungangene kwezombusazwe ngaphansi kwebandla le-MDC elezanu kula mabandla amaningi eZimbabwe vele izek ishilo yathi kule over 100 parties why run as an independent
okwenzakalayo ukuthi mina ngiphunguba yi-citizen nje anzake ngibe yimember e-any bandla so ngayenza i-decision yami ukuthi ngifunuba ngikhansela sometime last year ukuthi mina ngijoyine ibandla ngibe sokungebe sengiphuze kakhulu ngoba kuyasomele ngiqasa ukungena kuma-structures abo ngikhona ngizaba le-right yokuthi ngiqasa ukwenza kwama-primaries abantu babengangazi anake libona ukuthi ama-primaries ayenzakaleyo so far recently nokule ndaba eziningi kuyabe kunabantu abakhona phakathi kwamphana ababe aye that position mna ngingangena khonapho kuyaso kuyenza ngani ukuzoxabana la bantu so kuyabe kungele indawo yangikhona yokuthi mina ngibe ngukhansela ngibe ngikwanisa ukuthi ngimelele ukuba ngukhansela kumaphathana lawo
hhayi sikuzwile kahle-ke mayisi awusitshele-ke ngamafishane ngale manifesto ukuthi ithinta iy'ndawo ezinjani
allright imanifesto le yazwa ngokuzwa ukuthi abantu bakhalelani ama-concerns abo akuwoti ngikhuluma la bantu so inginekweza isikhathi kuyabe kule zinye izinto engabe ngizitshelele kodwa izizinto engathi ngiqalisa ukukhampeyina ngangishiya kuzwa ukuthi kanti indaba ezikhona lapha ngezami okokuqala abantu bathi ukhansela wethu vele asimazi ukuthi vele ngubani asikaze simbone lapho ngikumbona lapho savotela khona nalamhlanje asikamboni so mina ngithi all right mina ngizabe ngilamasejari njengodokotela kuyabe kulezi khathi lapho elabengiyabe ngiyikhuluma lani ngixoxa lani senza ama-meetings lani kuyabe ngiyabe ngizavula futhi le sejari yami engizabe ngivula kwamanye amalanga ngama-specific times amanye ngithi labe libuya lingibona lintshela ama-concerns enu ngiyabe ngile-open office yekuthi ngiyabe ngivula ikhona suku zonke kodwa amalanga amanye amalutshwane nje kwezinye izikhathi then futhi ngiyabe ngifuna ukuthi ngihlangane labo ngisenza ama-meetings labo
gqiba uhlelo utshela abontanga ukuthi bangakuthinta kanjani ukuze bathole ulwazi oluthile ngomkankaso wakho
allright i-WhatsApp number yami ngu-0785573040 kulalaba baku-Twitter i-Twitter yendo yami @dudumo dudumo
hayi mthwakazi omuhle limzulu unkosikazi Duduzile Nyirongo okhangilungena kukhetho kulumnyaka kwanele kwalamhla masidibani ngeviki ezayo olivalisayo ngumike hove libe leviki elishukela
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. lingakhuthwa zindaba ezimqotho ekusendla ntambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ngesizwe ukuthi uNtungameli Nkomo Studio 7 usiphatheleni kwezokholo lwesiKristu.
Ikudibana kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Angliston Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga Nkomo, ngiyabingelela abalaleli.
Uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje sizathola isifundo sethu encwadini kaJohane usahluko ngo-3 uverse ngo-16. Leli verse elijwayeleke kakhulu esithanda ukukhuluma khona ngothando lukaNkulunkulu. Sizakhuluma ke kuleli verse sihlanganisa le verse elikwaba seRoma usahluko 8 uverse 31 sisehlalayo. Lithi iBhayibheli sithola uJesu ekhuluma lesikhulu sabaJuda uNikodima. UNikodima uyabuza ukuthi mfundisi ngenze njani kuba ngona umbuso wezulu. Bakhulumeke baxoxisane uJesu amtshela ukuthi kufanele ukuba umuntu azalwe ngokusha. Kuphakathi kwengxoxo yabo labo silekho sithola khona uverse 16 uJesu ukhuluma lo Nikodima uthi yena ngokuba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba lo nalowo okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. Uverse 17 ebesithi ngoba uNkulunkulu kayithumelanga dana emhlabeni ikuba ulahle umhlaba kodwa umhlaba usiliswe ngayo. Kuthiwa wathanda umhlaba kangakanani kangaka kakulinganiseki. Uthe sewuthandile wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Isizathu sokunikela ngendodana yakhe yikuthi lowo nalowo okholwayo kiyo angabhubhi abe lokuphila okungunaphakade. So sikhuluma ngoNkulunkulu osithandayo lanxa silahlekile emhlabeni izenzo zethu ziphambuka kuntando yakhe. Lithi iBhayibheli njengezimvu silahlekile uNkulunkulu lanxa kunjalo akasidelanga akasideli wasithanda kangaka. Sesithandile kangako wanikela ngendodana yakhe ukuba insindiso ingeyalowo nalowo. Akula kuthi ungumJuda, akula kuthi ungumChina, akula kuthi ungumhlobo bani. Lithi iBhayibheli ilowo nalowo okholwa kuyo angabhubhi. So indaba eqakathekileyo indaba yokuthi sikholwe uNkulunkulu. Abesethi umpostoli Paul eloba kwabaseRoma uthi pho siza kuthini ngalokho uba uNkulunkulu engakithi ngubani ongamelana lathi. Abesekuthena ngiqinisile ngithi kungaba yikufa, kungaba ingelosi, kungaba yikuhlupheka, kungaba kuyizinto ezikhona, kungaba kuyizinto esizayo, kungaba ngamandla, kungaba yikudepha, kungaba yikutshona. Kukho konke okukhona, akula lutho oluzasehlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Ngithanda ukuthi ngikhuthaze sonke esingabe sidlula kuzigaba eziningi ezihlukeneyo zempilo, kunento eqakathekileyo okufuze sihlale siyazi yikuthi uNkulunkulu kukho konke uyasithanda. Uthando lwakhe kalulamkhawulo. Lithi iBhayibheli kwabaseRoma khona fane sifale khona uverse 28 uthi upostoli Paul konke kusebenzele ebuhleni kulabo abamthandayo uNkulunkulu. Abesethi yena kuwaye encwadini ka-Isaya ngo-40 athi lanxa udabula emlilweni, lanxa udlula emfuleni okhukhulayo kangiki ukuthiya. So konke lokhu kusitshengisa ukuthi uNkulunkulu uyasithanda and yena uma esithanda usithanda ngokwempela akasikhohlisi. So-ke kuyinto eqakathekileyo sisahambe emhlabeni ukuthi okwakuqala sikholwe kuJesu siyame ethandweni lwakhe.
Akuyiqibe mfundisi ubabeke enkosini abadubekileyo labadabukileyo lamhlanje.
Siyabonga ke sikhotha msamakhanda standard. Baba wethu osezulwini Mfundisi siyabonga umsalo othando lwakho siyabonga ukuthi izwi lakho elimqoka eliliqiniso liyekhulumile ukuthi wena wathanda umhlaba kangaka waziwanikela ngendodana yakho ezinele yodwa babona amandla wonke siyathandaza ukuthi uthando lwakho luqhubeke luvama ezimpilweni zethu eliqhubeke baba lubonakala ezimpilweni zethu lanxa sisidlula ekudabukeni sidlula enkingeni sikwazi ukuthi wena uyasithanda njalo uthando lwakho lomqotho babona amandla wonke sikunika udumo ubukhosi nezibongo zonke ngegama lenkosi uJesu Kristu amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga
hayi siyabonga siyabonga nabalaleli
lapho besivuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo
iyalandela impumelelo yemidlalo yePremier Soccer League emidlalweni eqhutshwe lamhla iHighlanders leCapes United kube yi 0-0 iShabani Mine leChapungu iShabani Mine 0 iChapungu 1 iDynamo 0 iFC Platinum 2 iTriangle 0 iBlack Rhinos 1 iMtare City leHerentals 1-1 kuthi ke iZPC Kariba 1 iYata 0 phakathi kweNishrut leBulawayo Chiefs kube lingujiki loBhanqa 1-1, iChicken Inn 1, iHarare City 1, iNgezi Platinum 4, lapho enqobe khona iBulawayo City 0.
Manje uzinjenje, Alleluia, 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 Hallelujah. Because Lemvana, Zugo, Tito, and Yang Win. Hallelujah, 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 Hallelujah,
umculo weBlack Mambazo besithi Alleluia. Singehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Kube lokuxokozela kukhetho lwama-primaries kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Njalo kwezinye izigaba ezifana lePutu Rero eHarare ukhetho lolu lumisiwe. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahati usegcizelele ukuthi ibandla leZANU-PF lizakwamukela impumelo yokhetho lingaze linqotshwe. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.